ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza eseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomgqibelo omhlaka 20 Mabasa 2019 uFraxedus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Isikhathi sokuthi nabe siyajabula sicelebrate ukuthi udaba lwesindiso olwavulela sonke ukuthi sithole lokho. Independence naye sinika udaba lokusindiswa ekwemhlabeni ngapha. But asikutholi ngoba ama-prizes aqansile ngensuku zakhona ze-independence.
Uzulu wakobulawayo uthi lalo wakube lekhefu elide elimanyanisa elokunanza uzibuse kanye lelepasika. Akula okuningi okokujabulela eZimbabwe kwamanje ngenxa yesibumo esibi sezomnotho.
Oh yes, sizabona ubuthano ePotomac eMaryland, Washington DC. AmaZimbabweans azabe ajabulela Pasika, sizabe sijabulele independence, sizabe sijabula nje zamaZimbabweans.
Umcimbi wokuthanisa izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika esigabeni seMaryland wenziwa lamhlanje ngemini yangapha njalo uthembisa ukuba muhle okwamagama. Untombazana oyintandane othontise inyembezi phambi kwequla lekomiti yedalela ephalamende ngenyanga edluleyo esithi wehluleke ukubhala imihloliso kaform 4 nyakenye ngoba ibhekane lobunzima bokuthola i-birth certificate useze wayithola. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Uzulu wakobulawayo uthi laloba kube likhefu elide elimanyanisa elokunanza uzibuse welizwe kanye lelepasika, akula okuningi okokujabulela eZimbabwe kwamanje kungenxa yesimo esibi sezomnotho abantu bebhekane lenhlupho eziningi. Sibe lethuba lokuxoxa lomnumzana Benny Moyo, ingcwethi ecubungula okutshiyeneyo uresearcher engomunye wabalwela ilungelo loluntu othi kunje intengo yempahla lokudla iqonge okwethusayo, izulu kalinanga kuhle okungaba kuzabangela indlala enkulu elizweni.
I-Independence Day celebrate ubuzwe bethu, kodwa ke ubuzwe bakhona ungalakudla, ama-prizes akhwelayo asuphayo. I-Easter kuyisikhathi sokuthi ngabe siyajabula sicelebrate ukuthi udaba lwesindiso olwavulela sonke ukuthi sithole lokho. Independence naye sinika udaba lokusindiswa ekwemhlabeni ngapha. But asikutholi ngoba ama-prizes aqansile ngensuku zakhona ze-independence. Asila kudla, akulazulu, imigwaqo mibi, izibhedlela zilamithi. Yet Easter is about healing and service.
Njengoba kunje lenzani lina maZimbabweni ukuze lilungisise umumo eZimbabwe?
Into ekuhluphayo ekhona kakhulu yona leyo ukuthi uhulumende yena ngokwakhe uyapromise izinto ongazenziwa. Esikhulume ngama-reforms but ayiphabayi isitshintshile, iphosa isitshintshile, but iphosa nxasithi ama-changes abuyayo awuguqukanga lutho. Olokufanana ama-requirements akhona olokufanele edinga i-permission emapholiseni xa sizahlangana. Manje singaba lokukhule kunjani nxa siyafuna ukuthi sithole futhi i-permission ukuthi sihlangane nje free.
Umongameli Mnangagwa uke weza kobulawayo ezokhuluma ngokuthi udaba lombhuqazwe wegukurawundi malukhulunywe mceke kutholakale amacebo okuthi kulungisiswe. Lina likubona njani?
Ya, indaba yakhona uMnangagwa ngiboni ngani uzama ukusebenzisa isihawu lokubalekela amacala abo. Abantu abayibo abayenza umbhuqazwe ungu-Minister of Agriculture, omunye u-President. Kasikezwa indlela yokuthi ama-perpetrators akhona ageziswa njani, ngoba ngike kube lokuthula nxa singathola injustice. Injustice ngeyokuthi bona ababayenza khonokho bethole isijeziso, ukwenzela ukuthi abasalayo bengamasosha abaphatha intambo bakahulumeni bekwazi ukuthi akwenziwa, kuqakathekile ukuhlonipha uluntu lamalungelo abantu. Okwesithuba kule nto yesithotha i-truth recovery, nxa singathola ngeqiniso ukuthi kwenzakalani, asiboni nje kudlala lokhu. udlala amadlwana.
Ah, linyekela bathethelela na njengoba umbhalo sithi kumele lixolele labo abaliwonele.
Kanti umuntu oxolele wayephela ngotshengisa ukuzisola ukuze thonile okhuzela. But asikaboni istates istate utharamba lo mthodi baloku besidwa kuyimpi kakula ndlela etshengisa ukuzisola. Mina ngokubona kwami umthodi lo charamba batshengisa ucabanga kwahulumende ezayo.
So lithi kakwenziweni-ke ukuze lixole?
I-commission efakiwe naliyana i-National Reconciliation ngayiphiwe i-report ezingu-2 ekadumbutshena, iphiwe i-report ethi hambakwe and then we move forward siya phambili. Iliyana indlela yokuthi sithole amaqiniso okwenzakalayo emuva napha. Ngoba ukufihla ama-report nalana yindlela yokuthi uhulumende wayezazi ukuthi ulamacala. Nxa kuyukuthi bazimisele sibili ukuthi kuphele lokhu, ama-report ayimva yakudala indaba engaphumi. Mina ngibona kulobufarisi lapha kubalamanga. Okwesi-2, awujeziswe abayenza khonokho. Sibuyele futhi sibhale kuhle imbali yethu yeZimbabwe, sibhale ukuthi kwayenzakala i-go-ground isenziwa yihulumende wezani. Ibe yi-history efundiswa ngabantwana bethu. Emazweni enjenge-Germany, kulicala ukuphikisa ukuthi kwayenzakala i-Holocaust. Sifuna lathi kube lo mthetho wenza ukuthi ube licala lokuphikisa into ye-go-ground.
Lo-ke bekungumnumzana Ben Moyo, ingcwethi ecubungula okutshiyeneyo, u-researcher njalo engolwela ilungelo loluntu. Sixoxe laye ekobulawayo ecingweni.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Umcimbi obuthanisa izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika esigabeni seMaryland wenziwa lamhlanje ePotomac Park ngemini yangapha, so wedlule isikhathi sohlelo lwezindaba lolu. Umsakazo weStudio 7 ubele thuba lokuxoxa lomunye wabaqoqela umbuthano wamawoso ukudla lomculo, abantu bejabulela nje ikhefu lokuthola kweZimbabwe uzibuse kanye lele Pasika ukuthi bane ngempela sonto yinye. Lo-ke unkosikazi Rowesayi.
Oh yes, sizabona ubuthano ePotomac eMaryland, Washington DC. AmaZimbabweans azabe ajabulela Pasika, sizabe sijabulele independence, sizabe sijabula nje zamaZimbabweans.
Lo ngumbuthano wezombusazwe na?
Hayibo, hayibo, hayibo. Umbuthano lo ngawese amaZimbabweans akula political party, kuzabe wonke muZimbabweans uzabe ukhona embuthanweni le.
Le uqoqe labe sigodlo someli weZimbabwe eMelika na e-embassy?
Hayi, lo ngowamaZimbabwe njenga i-community yamaZimbabwe eseMelika. So kuzabe kule wonke muntu, ayikho kuthi i-embassy zange zizabe nje for Zimbabwe.
Kuyini okuyabe kusenzakala kulumbuthano?
Sizabe siwosa, sizabe silokudla, sizabe sijabula, sizabe sikhuleka.
Umculo uyabe ukhona?
Oh, uDJ Tau uzabe ukhona. So kuzabe kulokujabula kukhulu.
Lizakhulekela yini iZimbabwe njengoba ibhekane lobunzima kwezomnotho, kwezombusazwe konke?
Oh, sizabe sikhulekele iZimbabwe. Kuzabe kule umkhana, sizathola umkhana wokukhulekela abantu basangane lengozi ye-cyclone Idai. Sizabe sikhulekele iZimbabwe jekele.
Ngobani abanxusiweyo kulumbuthano?
AmaZimbabweans wonke aseMelika, Canada bazobuya, ama neighbors etu, ama Americans, South Africans, Zambians, wonke muntu siyamkela lokhu mbuthano loya.
Kuzabe kulokudla okunjani?
Ukudla kuzabe kulenyama, kuzabe kuleswala, inyama, konke ukudla kweZimbabwe.
Ngobani abaqoqela umbuthano?
Oh, kulo DJ Tau uza sipa ukudlala konke. Then kule Mrs. Gwekwerere. Then kulo Tisu African Goodies. Izabe isithengisa, sizabe sithengisa amazowe, amaputi, things, lemon creams, wonke wonke into yaseZimbabwe. Amahewa azabe agcwele, azowe orange, i-cream soda, i-raspberry, i-blackberry, i-peach, cream soda yama-cans, yonke into yaseZimbabwe. Ispeko, ispeso, i-roiko usavi, madras curry, amasimbi, umfutho, amatemba, inhlanzi, yomesweyo, umbida, indumba, amahlamvu azabe khona, ithanganda, iroibos, five roses, i-coffee, re-coffee, ya umkhwaba uzabe ukhona futhi, indovu silayo, honey silayo, isoda yaseZimbabwe, ukuthengisa idelele, i-brown rice, impuphu yamabele silayo.
Lo ke bekungunkosikazi Rowesayi owetisu Zimbabwe Goodies obekhuluma ngomcimbi wobuthano sayizizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika esigabeni seMaryland owenziwa lamhlanje ePotomac Park.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampala fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe.
Untombazana oyintandane othontise izinyembezi phambi kweqola lekomiti edalela ePhalamende ngenyanga edluleyo esithi wehluleke ukubhala imhloliso kaform 4 nyakenye ngoba ibhekane lobunzima bokuthola ugwalo lokuzalwa i-birth certificate useze wayiphiwa kulandela udaba olwethulwe yilo msakazo echasisa uhlupho lwakhe. U-Albert Ncube owe-Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ngempela batho beqinisile abadala lapho bethe umntwana ongakhali ufele embelekweni wasakhulayo esibongiseni mthombeni owesilikwe ole mnyaka okuzalwa elithumi lasikhombisa uthinthe inhliziyo zabaningi lapho esehlisa ezimathosi inyembezi elandisa ngobuhlungu bokubanjwa ngamandla okuthiya isikolo ngoba engelayo incwadi yokuzalwa i-birth certificate. USibongiseni wabhujelwa ngunina lapho ebelethwa wathi uyizwa ahambe egolwa namalala kuthe kufika isikhathi sokuthi athathe i-birth certificate komthitheli wathi wafuna i-death certificate kanina yona eyayingekho okwadala ukuthi engayiphiwa lincwadi. Ngemva kokuba i-Studio 7 yethule udaba lwakhe bakhona abalaleli abathintekayo bambiza uSibongiseni wathola i-birth certificate kanye lesithupha ngemva kwamalanga alithumi kuphela. Simthole jabulo okumangalisayo lapho sifika kibo esilikwe izolo.
Jabule kakhulu lami emva kokubana sengiphele i-birth certificate ngoba bengingaselala ithemba lokuthi ngizafangayikola. Okwakhathesi ngifisa ukubuyela esikolo lami ngifunde ngiqhubekele phambili ngifunde ngibazi ngibe ngudokotela. Ngiyabonga kakhulu laba abathe bangincedise ukubana ngithole i-birth certificate. Inkosi ilibusise.
Uyisekazi unkosikazi Siphathisiwe Nkala laye uveze ukujabula okukhulu kodwa waphanga wathi lokho kulobunzima obukhulu ekutholeni lezi ncwadi komsitheli.
So ekubongeni kwami mbonga kakhulu labo abantu abangincedisayo, abantu abafana nalo CDYT, lo Studio 7, labo bonke abakwanisa ukuthi bangenele kulolu daba abangincedisa. Engikukhayeleleyo ukuthi umntwana lo wabuyela esikolo ngoba efisa ukuthi abuyele esikolo, kodwa izandla zami zinjani zimfitshane. Angingeke ngitsho ukuthi kulula ngoba mina sengiphumile kulolo duku, ubunzima kukhona i-register. Lami ngingathi angazi nje uNkulunkulu wangenelayo kumbe kuyini okwangenelayo kodwa ubunzima kukhona.
umnumzana Mbuzeni Mbambo olilunga lemthwakazi Republic Party uthi yena labanye bakhe bathintheka kakhulu ngodaba lukaSibongiseni okwabavuqa ukuthi basize. Ukhuthaza imuli ukuthi zidinga ama-death certificates lapho zilahlekelwe ukuze abantwana bengasali bedubeka.
Isicelo esinaso kuyayihlupha kakhulu i-death certificate yekamama. Kuyikuthina emakhaya, thina emakhaya abazali kumbe izihlobo umphakathi nje wakwamthwakazi ma kushona umuntu engabe eshone eGoli noma ngabe eshonele emakhaya abazihluphi nokuthi bedinge i-death certificate. Okubana into ezinjalo nje ezingathi i-simple things kwenziwa yi-ignorance yabantu, zitholakala sezifaka ingane enkingeni.
Umnumzana Phineas Maphosa ukhansila wentepe uthi udubo lwabantwana abangela ama-birth certificates lusabalele kulesi sigaba, njaluningi labo ngabazukulu abahlala nabokhulu labogogo. Uthi ngaphandle kokuthi kuguqulwe eminye imithetho yokuthola lezi ncwadi, lolu dubo luzahlala lukhona.
Sisi futhi ngani uma ofisi la anikeza izincwadi lezi akhulule eminye imithetho leyo womileyo ukuthi nxa ugogo lo okhulu besiza labantwana manje labangabazulu babo mabangabawomiseli kababavumele babanikeza ngoba umntwana onesizalo selizwe lasezimbabwe omele akholise inokuzeni ukukhululeka kwelizwe lasezimbabwe esithi ngama-rights akhulule ama-rights akhe la ezimbabwe njengabanye abantwana bonke abalabazali abangenabo.
Kusenjalo umgcini sihlalo wekhomishini ebona ngokhumisana umlotha enedla Peace and Reconciliation Commission wayengumahluli uJustice Selonare uthi kuzamele labo ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugawondi baphiwa ama-death certificates ukuze abantu babo bengabhekani lobunzima bokuthola ama-birth certificates. UNare uthi bazaqala uhlelo lokungcwaba kutsha labo ababulawa bajikelwe emlindini.
Kunje ngendaba le yama birth certificates lama death certificate kulandelwa abanye bafuna ukukhetha ukuthi kube lama exhumations yabantu babo lapha balele khona. Ngiyathemba lokhu uma kuhambe kuze siyakuqala mhlawumbe ka-27 kosepa lapha esiyafika kuvulwe ithuna liseduzane lesiporo khanya kuthi izulu lingana amathambo asebonakala kulaba abalele kuyona le ndawo.
UNare uveze njalo ukuthi imbiko yakhitshwa ngamakomishini kaDumbutshena Lotshe Hambakwe awahlolisiswa ngombhuqazi wegugawunde anyamalele ezandleni zowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Sengenze imizamo eminenge yokuthi yakuvuluke kulebo zimanyana sisifike sakhulumisana lo vice president uBaba Mahathi ukuthi khulumisane nabo ulokhu esadinga ukuthi angabi njengokwazi kwenu abephethwe isigaba umgabe ngaleso sikhathi balokhu besawadingisisa.
UNare uthi bazaqala ukungena emaphandleni uyakhulumisana lezakhamizi njalo ukhuthaza uzulu ukuthi akhulume ngalolu daba lwegugrawundi engelabo ukuthandabuza kumbe ukwesaba. Kumaviki amabili edlulileyo umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko othi udaba lwegugrawundi kumele lukhulunywe mgceke lenhlupho zonke zabathinteka ngobhuqazwe lo. Iningi elilokhu lisutha ibunzima ngokuthola incwadi zokuzalwa lezithupha. Ngiyimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Nube.
Okwamanje wothi sike siye kuChris Gande esethulela uhlelo liphuma le ndaba.
Lingali tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomlobi olodumo njalo eyingcwethi kwezokholo umnumzana Isaac Mbofu. sixoxa ngelanga lePasika iEaster. Ye, okwakuqala ngiyalambulela kuhlele.
Hayi siyabonga baba, siyabonga. Silathi siyathokoza ukuthi singene phakathi kohlelo.
Ye, hayi kuyizwakala. Ungasitshela baba ukuthi ilanga lePasika leli lilokhu lisafana yini lensuku zakudala okukhangelwa khona ikakhulu abantu besangani bayakholwa bangamakholwa?
Umehluko ukhona, kodwa kuqala abanye emasontweni abo bayaluqakathekisa ngoba kulezi nkonzo ezinkulu ngalesi sikhathi. Uya kwamanye amasonto ufice abantu baningi, abantu engxenye baqede i-Easter yonke besezinkonzweni. Kodwa-ke umehluko yiwona lo oke wawuthinta baba, ukuthi abanye kabasakukholwa lokhu okumelwe yi-Easter. Sebezenzele zabo i-Easter sesiyisikhathi sokuthi bayezikholisela nje, bethekelele izihlobo zabo badakwe benze konke okunye okuphambene lo mkhuba we-Easter.
Kahle kahle wona umkhuba we-Easter unanzwa njani?
Umkhuba we-Easter unanzwa ngokuthi baba ikakhulu njengokwenziwa ngamanye amasonto kuthi iviki eyandulela eza kuqala kwe-Easter kuthiwe base baqalisa ukuba lezi nkonzo emasontweni abo, besiba lezi nkonzo, besiba lezi nkonzo.
Manje-ke nxa sikhangela baba ukubana ilanga lePasika abanye bayandise ukulifanisa lelanga leKhisimusi, ungathi umehluko ungaphi khona?
Umehluko yikuthi iKhisimusi ikhangela ukuzalwa kukaJesu, igcile ukuthi uJesu wafika lapha emhlabeni. Abantu iKhisimusi bathakazelela ukufika kukaJesu. Kodwa-ke iPasika lilanga loku izinsuku zokukhala, kukhalela ukuhlupheka lokufa kukaJesu, kubuye kube lokujabula ngoba wavuka wakunqoba lokho ukufa.
Kodwa-ke siyabona ukubana abantu nxa bekhangela amalanga wona la omabili bangani bayakuqathanisa iKhisimusi lePasika, ikakhulu ekukunanzeni bethenga izigqoko bekholisa besidla.
Ye, liqiniso lelo baba. Ikakhulu iKhisimusi seba ngeyokuceca, ngeyokukholisa, ngeyokuthini. IPasika ye kuyathengwa ukudla kube kunengi, bese kusithi-ke abanye sebekhohlwa ukuthi kathi yona iPasika ngeyani. Umehluko yiwona lowo baba, ukuthi iKhisimusi ngeyokuthokoza, abantu bayakholisa, kanti iPasika ngeyokukhonza okujulileyo, kukhunjulwa ukufa lokuhlupheka kukaJesu.
Hayi kuyizwakala. Hayi sibongile kakhulu ba.
Ah, kulungile baba, kulungile kanti.
Lo-ke ngumlobi wengwalo zesiNdebele umnumzana Isaac Mpofu ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Yena-ke ephuma enkundleni uChris, kungena uSithandekile Mhlanga lohlelo oluphathelane labesifazane ole Women's Forum. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lomkhokheli webandla le-PDP uNkosikazi Lucia Matibenga. Sihlaziya ezomnotho welizwe lokuthi siphatha njani abesifazana.
Lapha intengo yezinto asisakhulumi ngayo, sesiphonga ukukhangela kuphela ukuthi khona angazi ukuthi isibili kuzaphetha ngani, kodwa isinkwa sona siqale ukuthengiswa $3.50. sonifisa phele yakwazi ukuthi noma ulabantwana silabazukulu so baphilela ku-breadbin phela ngaba ngalobangezindlala labo bayovula bathatha amapisi angu-2 angu-3 badle kodwa kathesi ngendlela ngentengo yakhona esinkwa esikhona angazi noma singathi siyapheka wona amacebelengwane layo impuphu yakhona isikwelile futhi abantu bayansasarisa nje ukuthi uyabona umuntu owadalwa nguNkulunkulu kunzima ukuthi aphonge uvuke efile ukufa mahlayana kodwa abantu baphila nzima kuphilwa nzima ezindlini kathesi abantwana bavala izikolo sokukhangelelwa futhi ukuthi ziyavulwa in a short space of time kathesi ziyavulwa next month izikolo zakhona ayikuzima
ngezinye indlela kusela kuthakazelela izehlakalo njengoba sibona nje okwe-independence okazibuse okwephasika
umlomo ngesitho uyakubona ukuthi nje imbuzo umuntu uyabezika nembuzo yokuthi uthwani ukuthi khona abantu bayabe lokhe be-worried bezihlupha engqondweni ngokuthi kasi yakwenzani hayi abanye labo kudizaza ukuthi bahambe amadili andilani okuthakazelela but hayi kaningi ngakho kaningi ngibona ukuthi abantu bathwele nzima abantu abangasebenziyo baningi kudlula abasebenzayo so ngakunjalo kutho ukuthi laba abalutshana abasebenzayo bathwele esingathi i-responsibility eyokuzama ukuthi bangalungisela abantu abaningi abangasebenziyo akusebenzi njalo so okwemnotho okwezomnotho i-economy kakhulu yiyo engiyibonayo ukuthi yiyo eyenza ukuthi izinto zibe lukhuni kakhulu empilweni kulokhe sisehla siya phambi
singathini ngabesifazana ikakhulu abalwa kumpi yenkululeko ukuthi singathi kwabanceda yini impilo zabo
uyabona ukuthi into yonke nxa isenzakala ipolitika yonke nxa isenzakala umuntu owesifazane ngiyosalela emuva uyabona lokukhulunywa kabakhulunywa kangako ukuthi kade bekhona kodwa lokuthi nxa ukhangele uhulumende wanamhla awubaboni sibili weqonga ngabeqonga labo ukuthi bakhona lephambili ngoba phela nje kathesi okwamanje ngumbuso wabona laba abalwela inkululeko but abafazi hayi asibaboni basithelwe kumbe basithwe yikuyini asibaboni kakhulu siphonge ukubona ama-1-1 sibone ngani bakhona ngani kabakho but hayi balwa nje njengabantwana belizwe labo abakade bephathekile ngokuthi uhulumende atshintshe but kukhanya hayi kusase lohambo ukuthi sibili bananze labo ukuthi baba lokuncedisa baba lokusebenza okwabonakalayo
leyo balaleli bingxoxo lo nkosikazi Lucia Madibenga umkhokheli webandla le-People's Democratic Party sixoxelaye eSegweru asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC yesikhathi sethu asavuma ukuba siqhubekele siya phambili kodwa ke wothi sikhangele ukuphuma emidlalweni yenguqo edlalwe lamhlanje esigabeni se-Premier Soccer League iCapes United inqobe iBlack Rhinos 2-0 EFC Platinum yabhuqa iWangi Colliery 2-0 njalo ngomvulo iChapungu United izangqikelana leHarare City eDynamos ingqikelane leRentals kuthi ke iBoso iHighlanders ijikelisane leTriangle silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoPraxedes Jeremiah izithi libe lempela sonto yepasika enhle.